Uphenyo luyinto eqakathekile kakhulu ngoba luyenza ukubana singabi lokucabangela kodwa sibe lokuqinisisa ukubana into eyenzakeleyo iyenzeke ngasikathobani njalo iyenzeke kutheni. Lokhu ngikhulumela ngoba thina ibandla lethu leZANU-PF yithi phela i-ruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni. Njalo futhi ungawukhangela akulasidingo ukuthi sincanga ngataumbe sifuna ukuhlukumeza sibili. Sesingahlukumeza abantu abanjengomunye okukhulunywa ngaye lowo obengaziwa izolo kodwa namhlanje sevuke saziwa ngemva kokuthunjwa lokubulawa sisaziwa. Kanti nxa kuvele kufuna ukwenzakala izinto sibili ezenzakalayo indaba okungenzakali emabizweni avele esaziwa edumile njalo elo hlonzi ku-opposition politics ubona phela ababizana onye abochamisa bona omaheri ostalo sowendi labantu bani o kungabe kusenziwa emuntwini vele obengaziwa izolo obingela any effect at all abe nguye osethunjiwe wasebulawa. Yikho ngisithi mina uphenyo luyadingakala ukubana sibone ukuthi kanti vele kusani kuvela ngaphi ngoba akuveli ngithi nathi kuyasingcolisa sesikhathele ngohlala sinindwa udaka ngento esingaziyo ukuthi uyohlala kuthiwa iZANU-PF isidumba abantu isibulela abantu siyenze lokhu nalokhu. Angiyabona inkinga ekhona ukuthi nxa kusenzakala izinto lezi ziyenzakala kungabi lokufakazi ukuthi umuntu akona ngoba ngabe siqhuma ngokuthi nangumuntu lowo ngiyothumbileyo kanti indaba lingambophi uthuma umile laphana kumbe umthembo uDube nangu simbonile ngiyothombileyo.
Ye kodwa kulomunye ozithetha ividiyo esethunjwa ngumuntu ophume kuvidiyo yangkhona le lokhu engakabojwa kuze kube lamhlanje. Anti abantu ngani uyahlupha khona ukugoleta
ividiyo lana ethatha Mthembo ayitshengisa ubana uhamba njani kutheni yabona mina kimi kwesikhathi ngibonicele bona ngathi for sure nxa abantu esithi kona ngokwe-state management enina mhlawumbe kuyabe kuliqiniso uyithethe njani ugijima kutheni njalo i-connection yangkhona imi njani ngoba phela into ke ifuna ubufakazi obupheleleyo. Uyakwazi ukuthatha mina ividiyo ngizigijimela kumbe ngizibambela ubhobho wamngane ubusufaka ku-social media ethi nangu uthuba uyangigijimisa lapho ufuna ukundithumba kukanti uthuba ebekushuti range le kumbe beseplani lake zingela le kumbe besenza whatever kwenzayo kumbe kuvele uthuma ulemvumo yokubana ebethwele kuroba kodwa bezofaka ividiyo lama-afford e-shopping naw uthi kanye ngatambeta ikoze yikho sithi kona uphenyo luqakathekile luyadingakala even or independent civil luyafunakala ukubana sibone ukuthi bona laba bantu abakwenzayo bakwenza ngaliphi ngoba hayi akuveli kithi nxa kulomunye omunye wethu okwenzayo wenza ukuganga.